Nika irulinya chaka 4 October.
Sikhuluma nje umama nalo umphathi umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungapi?
Kwesinye isikolo ewandla bente lucela ugosi ewandla. Amike sinye isikolo ewandla ugosi. I'm sure bazaba inkinga efana nayo.
Khona esikolo lapha asuka khona sekunjani? Bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo?
Awudabulo lwase lisenzakala iministri asibhalise othisha bonke incwadi bodwa bebhala incwadi becela ukuthi babe-transfer. I think ba-transfer about 8 years sozolwama-teacher match but asekhona labanye sobula sikwazi eZimbabwe abakhona abanye babavela komnye umhlubulo elizweni but okwazi imethal ebephethile yizi laba abantu abangu-grade zero lo-grade one abayifundiswa ngesona hlubuleni emandebeleni. I think ikho waphambaniseka khona. Iproblem asikuthi esikolo wakulabantu besoneni, hayi iproblem ukuthi abantwana abancane bayifundiswa ngesona. Abebekhona abantu bavela emashoneni but bakwazi ukukhuluma ulimi sindebele
sifundisa abantwana ngolimi abalizwe. Hayi kuzwakala, hayi sibongile ukuxoxa lawe. Ungavalela isiZulu?
Hayi ngokulungisa
kakhulu. Ah okay, ube lelanga elihle. Hello ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, I have to say that I have to khona ezinye kodwa emsemqoka isona leso kubonakala komnotho welive ukuthi abantu sebeswele ukuthi bangabamba ni laphi. Abanye sebebona ukuthi ingabe yini abayenzayo iqondile kubo nxa bezazuza ukuthi bona labantu abo baphile isindalo esikhulu ilizwe lonakele imisebenzi kayikho nabasebenzayo kabaholi ledola leli elisebenzisayolelikangalikho ilizwe liphansi ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebephosele emfuleni zageleza zahamba. Yebo kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu kodwa umbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa ezazibonele zaphekakhulu kakhulu kakhulu yisona lesi ukuthi ilizwe selifile selibhazalele abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana nje bangisithi imali kayikho abathenta amatamati sebebaningi kakhulu labasebenzayo kabaholi kufuneka udla nsuku zonke. Ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile.
Abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu, kungakuliqiniso no?
Hayi kangukholwa lokho. Indaba kusizakala kwelakithi kuphela. Angithi ukudlethi ukudla unengivele emazweni amanye ngasiwelakithi kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho laba abadla khona ukuthi udlayo. Hayi lokho kangikhona liqiniso, abantu bangacada ngakhona lokhu kodwa mbona ukuthi hayi kangikhona ungavusa imizwa abantu angeyiwo amaphilisi la nemithi lezihlathi ezithile kodwa ukudla kudla kula kudla okunjalo ngoba hayi indaba kusenziwa ngabantu kuthiwale okungenziwa ilizwe lonke. Indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithi engakhona abakudlayo labo ntengathi hayi okungekucada ngumuntu njani khona ukuthi ngaba liqiniso leli.
Kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kathana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi etsiya thengisa umzimba.
Kunzima kanti labalaleli ukuthi ukuthi yebo kumbe hhayi kodwa iningi labo bazama bafile ngaphakathi kodwa kulesika umuntu wesindebele indlala idlisa amanyala. Yebo kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde khona bezindlini zonake zokunathela mbezane kodwa labengxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile. Ngibona ngathi kulinyanga abantu basuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala. Umuntu akusiyazi ukuthi ubuntu lobu ngasozabudle uzabukwa ngabantu kodwa indlala ingambulala neqiniso bakhona abanye abacina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu bekwazi ukuthi kakukhondanga kakulunganga kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu yibo siyababuka siyabakhuthaza siyabancuma abanjalo kodwa-ke iningi labo ngibona ngathi bangawela khonapho sibili bangathi ngika usathanela amandla kakhulu xaze kwey'ndaweni zendlala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Kulomfundisi wesonto yeRoma, uFather obikwa emithise usister wesonto kwaBulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kweLengilandi ngemva kwalesi sehlu. Usister ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni. Lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Okwesibili, yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana owesilisa lowesifazane. Siyanikela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise indalo kaNkulunkulu. Sibone ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona lokho kukhanye ngathi yinto eyethusayo njalo yinto ngaqondanga ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphristi wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazukungena kulesi silingo kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje kukhanye ngathi kwenza ukuthi abezokholo ikakhulu abalenkolo leyo kumele bakucabange kuhle babone ukuba kathi imvelo bangayehlula nja lamhla sekuvela sekuqhayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje kakukho yini okwenzakalayo izinsuku namalanga okungalamonakalo kodwa-ke isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawo wona la ukuthi kuvele into yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenziso kanti bengasuki nje baba balandela imvelo bathathe bende njengabanyeni kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sikubi lobo buchapha kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona. Umehluko yikuthi bona bazelwe abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi uNkulunkulu wami kangiyikukwenza lokhu kodwa ukuthi ukuthi usuyake uphula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abavele bengasenzanga leso sifungo.
Lo-ke ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi ecubungula ezokholo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yi Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphathelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Hello, my name is Zimbabwe. It is the name of Angela Mpofu, and here me here, Omanova, with Miss Africa Washington State.
What do you think, Jani? What do you think about
it? I think that Miss Zimbabwe USA in June. It's a thing that I think is Miss Africa Washington State. And I'm going to say that I'm going so as you can talk Nama weekend with Shangana Silung Selela Westing is opening our humble we stay to humble and journey is for now ting a military provision journey. One of the Kadama categories are three or four categories. Gamma guys are going to cut it down. You see the wood top five, the government is going to use the Umbuzo, Nabambuza, Umbuzo or team. Ma. Ngingaba le $100,000 ukuthi ngiyele eZimbabwe ngi-investor potential investment engingayenza ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yena yokufundisa abantwana yokubancedisa ukuthi bezizokokudla. Ngapha ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka ngenyanga ngiyaphila ngekhaya ngifike ngiyifake ezikoleni ngifike ngincedise abantwana abangela thuba lokuthi baye esikole abangela ukutsha ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
Miss Africa Washington ama-categories ethu wonke bazama ukuthi betshengise abanye abangazeli i-Africa ukuthi i-Africa ilani, i-culture yethu. So for the most part vele ebesifunga ukugqoka khona kesikugqokayo ekhaya. Mina ku-traditional ngangigqoke okugqoka ngamaNdebele ekhaya. So abantu laba babesithi bona i-modeling kumbe ama-competition anje ngawamankazana abangazithathanga. Ngibona ngani ngabantu abangela ulwazi olukhulu ngalokhu esabe sizenza. Ngoba ama-platforms lawa alungiselela amankazana kumbe amantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama-social discussions in our communities, bebe part of ama-difficult discussions, you know, kungabe kuyi-education, kungabe kuyikumelela abafazi ezindaweni ezitshiyeneyo, kuyikumelela laba abaku-domestic violence. So it is a platform or which is strong assisting among us and in our community to be a part of these social changes, social discussions. Or which is like to see the Zagale, similarly, Narabangela Maisi, and Abe, and Al Zagala in cases of higher authority. But I mean, Abanka and Abantabani support Arakulu, Abani Gale in Hambaneta. Even Nomana Labanga is feeling Abantabang support Dai, Nomana for nothing and saying Lashaga. Abantu abangiphendukise endleleni hayi kazani lapho usungane silahlekambisa ngangingiphenduke lapho endleleni.
Ela kusasa limi njani kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ekhe ngiqhubekela ngokujana yesibili ngelesini qalisa my third year esikolo. So ngibengifuna ukuthi kulaba lapho abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry isikolo siliyakuqala ngoba lakho kuphathwa ngisho kakhulu PPT brain. angeke ukwani sokuthi ube nomis in the Miss Africa, the Miss Zimbabwe, the Miss Vine, kungela sikolo. Ngoba kuzomele uyemelela abantu, kuzomele uyemelela ilizwe lakho, kuzomele uyemelela amankazana njengawe, kuzomele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyoba kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyoba kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma, abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo. Ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo, futhi eyiliqiniso. So isikole nje I think is kube into ezakuthi hayi ngiyaqala ngenze lokhu ukuthi ngiqedisa isikole. Yinto ohamba ndawonye ngoba kuza kudinga kakhulu, kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuyenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engikutshela khona ukuthi ayisento eyilula, akusogqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana akade belesiyenza kwesikhathini eside. And layo nxa ufika kuyesikhathi sakho so kuyi-first time, kumele ufike ube very confident, uzikhole, ukhole baqala kuwe ukuthi into le yami ngekwanisa ukuyenza. And akula mntu angakutshela ukuthi angeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kulabantu abanje kuphela abangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le into esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili yena.
Lo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA, esinye njalo esokuba nguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedalele Congress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Africa lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next
Sesifikile isikhathi sokuthi siguqule ukuphathelana lobudlelwano bethu leZimbabwe ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress yeMelika ekukomiti ebona ngendaba ze-Africa lezinye inhlanganiso zezempila kahle emhlabeni jikelele. Ingoma yamafiki izolo bayeza ngapha kweMelika kuyona le inyanga. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba seMandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.